tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Kuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo, lapho esishiphe khona i-$7. Kuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze, ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane, kodwa umlutshwana lwalo umuntu.
UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobuningi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona abikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo, lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile, is almost $10 per litre. Akuna nto ebambekayo, uthukela wonke kukhwelile. Singathi thina khona okwesi kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile, kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi. Kuthi nabona ababagada amabhasi la e-50 cents, amabhasi akhona abantu bemalayini akhona ayisabeka. So akula moright abantu bafuthelene. So ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abaye bengayo bethi ngxa-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini ngenzakala loba kuyini, ngoba abantu bathi bona khathesi eZimbabwe ukuya emsebenzini akusabancedi. So ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelapho phonga ukuthi zi.
Lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenze zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswana labantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya e-head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu bexoxa abantu bafuthe nabantu uzwa besibona la khona ukuthi belithwene isikhonsala lingadlalisa isikhathi sethu seliphuzile. Into le ngaliyenze kudala yikokusebantwini. So kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani, kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwe abantu bexoxa uphumuyele ukhale ku-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu, akula muntu othule abantu bonke bayaxokozela bathi bona into le eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sokuphuzile. So ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafune into.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena ukuliqin kwenze ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyathi uvuke kusenzwe nje ukuba ama roadblocks amapolisa akukhona lapha laphayana kodwa ke okwabantu kwesaba abantu wezabekhoka bethi hayi thina vele ezimbabwe sesafa kudalonga sikufayi kuphi abantu bathondala bathi khona kwesifadi kwakho silohlupho olukhulu abantu bazibangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulia sizemuva le owathi yena amagwala afakanengi betulala olokufala engakafihli so ngokunjalo kokhaya kusengqondweni zabantu uthi kade ezilouthona uzesaba ngumungesabi pho ongahle kufayi kuphi njalana la amapolisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapolisa afana nayo lawo bafisa ukuthi ngayinto lezi yadiwa ngoba izinto lezingena kizo amabhesi sakhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so lawo abakhathele outhi yengxele abo enhliziyweni zabo ukuthi abantu abawaphuza bo lani lisilungiseleni so-ke ngibona ungathi hhayi okwesaba khathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bethibilika futhi ngoba abasafuqe ukwedlula lapha sebekhona so mbona ungawesaba hhayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hhayi xa kuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu
umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo uZulu wemaphandleni emaTopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,808 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo ake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umumo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe batintshane kodwa umlutshwana lwana umumbu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngitho sona isifuya sidobhe lutho sidobha amahlamvu.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubona ingane bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulohlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayaphatha uhlangothi oluthile kungakhalekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very neat.
EMat South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala uthi ukuphefumulo kutshengisela ukuthi okugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphe zabo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono-ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungabe kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengathenga besitha inkomo yakukhona khona lokho kodwa inzuzo be ayikho
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngomgcini sihlalo weMatopo Rural District Council okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokhelwa ngumnumzana Love Momo yo ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 esematopo Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagetsi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagetsi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esiliphiwayo ukubana sikhulume okusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali yeZimbabwe la ibe khona kunzima. So ukugcina ungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-ecocash angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Bayesicela uhulumende lapha kangenela silungisele indaba le ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngevizo lamhlanje.
Hello, ubalaleli le Studio 7 namu isibanda hey bakithi lapha silo horrible minister of finance angikwazi the worst ever since usese irodiza kwazi wayo usayongena kuZimbabwe hayi lo ubaba hayi yazweli kalathando kalani izinto aziyenzayo vele izibuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli Ncube lo yabo
Salibonani basakazi abahle siyabonga ukuthi sifonele basakazi Studio 7 elami engicela ukulidlulisa ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikamthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe izinduna amasobhuku wonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni uRemangwe yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucela khona izulu vele kudala umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi becele izulu abantu basesindebeleni babhuqa-bhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenze usuku lokuthi kumbe abantu bazile oro abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokhu abathi ulude ngesikhalanga kushiswa amathambo abantu beke becela izulu impela linetha angazi ukuthi umsebenzi ongaka ma ngabe behleli phezu kwawo bathini bathi indlala iqhubeke ibhuqa-bhuqa abantu or abakubona ukuthi kule sidingo soneso ukuthi besukumele phezulu bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele or bebekus usuku olulodwa bahambe bonke abantu kuthethelwe izulu line kwakugidwa amahosana izulu linetha kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyenjelele namabele kube sokupheka utywala bezinathele imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right. Akwenziwa isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni akudala. Bekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Basakazi baka Studio 7. Umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi. Lesikhathi esesele khathesi kubana siyefika isikhathi sokubana izulu siqalise kube madoda umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo lukhalo lwehlabusi ovele ungumbundu wembambayidla nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolompolo phezulu. Ake likhumbule madoda ukubana ibhasi yabe layitshe umthwalo phezulu nxa ingasekho phezulu ethareni isigijima eceleni lapho kuhamba khona izinqola kutshotisa kusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane. Izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya especially kuyelanga i-straight point yase-cross matapa akuhambeki mbala kunzima madoda. Angisakhulumi ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usudlule enkaya usiyakubomathetshaneni usiyakhonale kubo siyadodoba umgwaqo kawu komadoda ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwala umgwaqo webhasi kayiseko. Ibhasi gijima lezikotshikara endleleni izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kwelipi icele ngoba amabhasi kawekho phezulu. Urhulumente omutsha madoda wathe ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-Mat North le-Mat South lonke uyalwazi baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele emuva kodwa esesikubonayo khathesi lulokhu kuyikhonokho komgwaqo wenkaya kaSmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu. Uyazi ukuthi sisakhula ukusuka koBulawayo siye enkaya is about 158 kilometers or so sasihamba u 1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumende akasibhekele madoda. Siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele enkaya ngumama uSithembiso odlalele eTheruelth enyama endlovu akakho la kuground lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khona le bahamba ngezimoto zabe lokho ntofontofo ezigijima phezulu kodwa ke uzulu udla imbuya ngoluthi impilo yethu isengozini. Ngu-Elfaso kwamaphikelela lo ngiyabonga.
Salibonani lonke basakazi be-Studio 7 lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi Jesu Kristu. Okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya eCholocho kwasiphepha. Mina into engabe ngithanda ukuyitsho esenhliziyweni yami ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ngathi liyangena emgwaqweni. Ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinya beyenzele yonto but sikhulele ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho akuvunyelwe ukuthi uzimele wenze into nasenhliziyweni yakho kungenzeka begcine sebeboshiwe. But siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho mbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abameli bemelika labesiTaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumozo uqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda lempi. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations phezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe lele-India, amazwe la abanga isigaba se-Kashmir. ukuthi zigqibeke eze kuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kaseko. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977. Kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Barack Obama, ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngoToni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqala ukubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi wayeqinile. Ngikhumbuza umuntu njengokhwilozipheyo, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important to Morrison, wavula indlela for ama-writers amaningi, including oSoyinka nabo-Achebe lapha e-America. Wabapublisha kwi-collection yakhe ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubring together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Khonokho kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakho Morrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe unowa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho kuthiwa ngu-Beloved lize liphume ukuthi sitola-ke phela limrecognize uMorrison. Kade wayelokhe loba limdlula limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngisithenge uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abamsundu ababeziqhenya ngayo, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo ngokunye okuqakathekileyo yikuthi wasifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sibhala sikhulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayibabaphethe ama-institutions babe bengani abakubone. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siziqhenye ngokuba bensundu ngabantu besimame, sokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathi. And even though now kulokhe kunzima, sokungcono ngengabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison, ungamvalelisa ngapha amazwi?
Yo, ningathi halala. Hayi, siyabonga ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni ulale ngokuthula nalapho khona siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele kuyagidwa kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidambe
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe ziqoqela uShadows lo House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mavuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othwena sivukile emsakazi kuzobalo Pamela Khumalo othwena sabona emsakazi yebo makhumalo Noma gugu ntombi ngwenya otwena kunzima shua ekhaya. Kuzoba lo Brian L. Ndlovu otwena livuka njani basakaza abahle hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu ala uyabuza ukuthi livuka njani basakaza hayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemence Mzola Dube otwena morning from Zansi Africa. Kathiwe Ncube uthi wena amavuko emsakazi hayi sivukile manqube singabuza wena Pamela Khumalo uyaphinda lapha nawuthi wena eZimbabwe kunzima ukuzalamula ophezulu uNkulunkulu phela JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani inkomo emsakazweni ohamba phambili esuthandayo Siyavuka Mthembo Sthembayo siyalibonga uxhaso lwakho Thembani Giane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende siyakhala akekho oza sizwela bazi icorruption kuphela Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho Uzulu wematopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-past 7. Kanye la kusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-past 6. asidibane nike khonapho olivalelisayo ngontungamili inkomo litshone kuhle.